iCovid isibhahile and abantu bayafa kana besisa uyazi usakuzwela nje kwezinye indawo but khathesi kuhamba abantu esiyabesibazi and nginanzelela ukuthi abantu abaningi abangani bayabhubha ngabantu abadala ngingazi ukuthi imbangela yangikhona yikuyini but abantu abadala bayabhubha and I've witnessed ama-cases ngingathi phose angu-4 maybe just few meters away from even lapho esihlala engihlala khona endlini and as a council as a department what we are doing now ukuthi umuntu engaveli kuthiwe ubulewe ufe nge-COVID especially the palace bengalayeza ngesikhathi esi-right with the council department the health department bayagijima beyenza infumigation ezinendlini nxa kuyikuthi ngumuntu okade esendlini or even ebubhele esibhedlela but ebelesikhathi esifitshane ekade esendlini bahamba beyenza infumigation sithanyelele ukuthi i-response team igijime masinyane kungabi lesikhathi eside but we are facing challenges councillors uzathola ukuthi abantu bayafuna ukuhamba ezimfeni so sigqugquzela nje abantu ukuthi sike nini sime nini sikuyenza ama-gatherings amaningi athis siyazi sibithi sihlambe sasatshayisana sibili lobunzima obukhulu ukuthi abantu vele isintu sethu sithi abantu siyakhalelana but nxa ungasamba ngiyakhalela umuntu especially us as leaders kuyabe sokungani usukhethile ukuthi ubani kumbe usuyangeka ukuthi ubani
phambilini kwalingxoxo uthe ikhansili iyakhathazeka njalo ngokuphathelane lodlakela ezindlini ngalesi sikhathi se-COVID-19 ungasichasisela ngalolu daba
I'm a little bit worried ngendaba yama gender based violence because most of the time omama bawithdraw ama cases I'll say in my word for like this past month I think we withdraw about 7 cases as a gender based violence and it will be a man a child umuntu wesifazana and uthole ukuthi usehamba usesiya withdraw The other case I was asking umama ukuthi why you withdraw when uvele umbophiseleni wathi ngambophisa because amapholisa ayethe afuna i-police report. So I was asking her, I asked her ukuthi ngabe amapholisa babengafuna ukuthi uthathe i-police report for you to be treated in hospital wawungasozwanelise yini ukuthi uyethatha uyeyenza i-police report. So what I feeling ngasozengihamba. So we are facing ama challenges amakhulu kakhulu amaningi kakhulu nge gender based violence.